o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshana njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 6 kuzibandlela 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuzima ngoba khathesi ngishayalikhandi ukuthi ngikalisele emabhukwini. Abantwana bathathu amabhuku akhona ukuthi ngizawagwanisa vele kangikwazi ngoba ibhuku elinye libiza $50 lama-32 pages.
Inhlanganiso yezimta ithi ababalisi abangamalunga ayo bazakhalala umsebenzi ekuvulweni kwesikolo ngolwesibili kuthi abazali labo bakhala ngemali yama-school fees.
Ezempilo yethu ziqhakathekile kangaka, kodwa ke labana abantu kufanele ukuthi bazi ukuthi nxa umuntu ekhangela impilo yomuntu kufanele ukuthi nxa esize emsebenzini aze emsebenzini ingqondo yakhe ingacabangi ukuthi kabhadalanga i-rent, kumbe mhlawumbe ukuthi ingqondo yakhe ingacabangi ukuthi wehlukeke ukuthi abhadale isikweletu okufanele sibhadale.
Okukhalala umsebenzi kwabodokotela lakho kuyaqhubeka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yezimta ithi ababalisi abangamalunga ayo bazakhalala umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili bekhonona ngokuthi iholo labo lincane kakhulu. Bathi njalo uhulumende kumele abahlawule ngedola leMelika. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe layo seyamemezela ukuthi amalunga ayo kasoze aye ezikolo ekuvulweni kwazo. Ngakolunye uhlangothi abazali abanengi bakhala ngokuthi indingeko zabantwana besikolo ezifana lamayunifomu, ingwalo kanye lama-school fees kuyadula kakhulu. Sixoxe lomzali osenkayi umnumzana Methuseli Dube.
Baba Nkomo, kuzima ngoba khathesi ngishayalikhandi ukuthi ngikalisele emabhukwini. Abantwana bathathu amabhuku akhona ukuthi ngizawagwanisa vele kangikwazi ngoba ibhuku elinye libiza $50 lama-32 pages. Umntwana oyi-1 usesecondary ufuna amabhuku angu-25, lo laba abanye bafuna, omunye ufuna 11, omunye ufuna 9, singakangeni ku-school fees lakuma-uniform.
Ama-school fees wona aminjani le ntengo yama-uniform?
Ayinte uyama uniform sithi yasuka ibiseza ama $10 kathi siyibiza ama $54 emakhaya ngakho. I-school fees sikusikansile bese ku $15 siye ku $25. Abe secondary sebe kuma $75 besuka ku $30.
Uza kwenza njani pho Dube?
Vela ngisela plan ngoba kwalapha imali endayo ngikwanisa ukuthi engcane omnye ngimnika ngu-4 angu-5 ngibe lokho endinga imali yahlupha ekhaya vele kayitholakali.
Abanye abazali esigabeni bona bami njani, bathini nxa ukhulumisana lapho?
Sikhalayo okufanayo njalo lokudla vele kakukho. Ngapho uyakudinga ukuthi uthenge okulibhakede ngapho kufunakala amabhuku abantwana. I-ballpoint imboni yekudola kathesi ipeni eyi-1. So vele uhlupho lwakho nalukhulu. Akule singathi uhlezi kudla, hayi kunzima.
Uthile ukuthi abakho bathathu, nxa usuhlela kuhle imali yakho, imali edingakalayo emntwaneni munye, ungayihlanganisa yonke, uyabufuna malini?
Ah, mbona ngani i-special owe secondary uthi ukuthi ngabe ngifuna ama 120 preparation yakhe yokuthi ahambe esikolo konke kugwanile. Laba be-primary mbona avele imali yakho isuke imphambanisa ukuthi ngayi-eda kuhle yamphica ingqondo ngoba ayiningi vele isindlulele kimali sangu ansayikwanisa. Njalo umuntu ohlezi ekhaya angisebenzi.
Osesecondary lo ukufombani?
Uya kuform 2.
Abe-primary ke?
Abe-primary ulo grade 7 lo grade 2.
Uhulumende alubana elalele isiphathamandla bona obaba uMnangagwa, kuyini ongathanda ukubatshela khona?
into kade ngabathelana besicela ukuthi alo babazwela especially ebantwaneni ngoba kuzavela abantwana bako ilungelo labo liyephuleka ngoba mbona kubaza hamba bonke esikolo bazama ukungenela ezikolweni ukuthi amabhuku atholakale ezikolweni akho zikhona ihlanganiso ezingakwanisa ukuhamba zifaka amabhuku ezikolo konke lokho kwakusenzakala kudala kanti kwakondanga kudala sasithi ibhuku lingaphela uhambe uyejintisa kodwa uzange kuvaleliswe kwinto okunjalo sabona sokuthengwa into enje amabhuku kade esimpilo inzima emakhaya vela kuplanti ebambekayo.
Umnumzana Methuseli Dube ngumzali olabantwana abathathu abaya esikolo. Sixoxela esenkayi.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ithi ukukhalala umsebenzi kwamalunga ayo kuyaqhubeka. Odokotela laba bathi uhulumende kumele abahlawule ngedola lemelika njalo alungisise ukusilela kwemithi ezibhedlela. Umkamongameli Emmerson Mnangagwa uke wakhulumisana labodokotela laba ngeviki edluleyo ebancenga ukuthi babuyele emsebenzini kodwa kwehlula. Sixoxe lomgcini sihlalo we-MDCT umnumzana Abednego Bebe yena othi uhulumende kumele aphange alungisise udaba lolu ngoba umumo uqhubeka usiba mubi ezibhedlela.
Umumo sezibhedlela ulusizi sibili ngoba abantu nxa bephathekile babe khangela ukuthi bakhangelwe ngabodokotela labomongikazi. Ezempilo ye ziqakathekile kangaka kodwa ke labana abantu kufanele ukuthi kwaziwe ukuthi nxa umuntu ekhangela impilo yomuntu kufanele ukuthi nxa esize emsebenzini aze emsebenzini ingqondo yakhe ingacabangi ukuthi kabhadalanga irenti kumbe mhlawumbe ukuthi ingqondo yakhe ingacabangi ukuthi uyehluleka ukuthi abhadale isikweleto kufanele sibhadale kumbe njalo umntana nje uyehluleka uye esikolo uxotshwe esikolo ngoba yena kuthiwa kaye emsebenzini uyekhangela ezempilo. Kuba ingozi-ke ukuthi umuntu onjalo asebenze-ke ekhangele impilo zabantu nxa kulalokho okumkhathazayo. Isikhathi esiningi siyasibone nje uzwe kuthiwa udokotela uphambanisile wathungela-ke isigelo phakathi komuntu akade mu-operator. Bonani ngezinye izinto zakhona eziyabe zidala khonakho ukuthi umuntu ingqondo yakhe-ke iyabe isele emuva ele nhlupho ezimhluphayo ngoba kaholi okwenelayo. Okwesibili, kubona ngani-ke kuluhlupho lapha-ke uhulumende yikuthi uhulumende wethu-ke nguhulumende ongalaqiniso. EZimbabwe nxa sikhuluma ngemali esetshenziswa eZimbabwe eyiyo uhulumende asitshela yona yiyona leyo imali yakwamanye amazwe ikakhulu i-United States dollars. Ungakhangela ibhajethi kahulumende weZimbabwe ibhajethwe nge-United States dollars, kayibhajethanga nge-RTGS, kayibhajethanga ngebhondi. So ngezinye indlela-ke nxa ibhajethi kahulumende isiza i-US dollars akudingeki ukuthi uhulumende abekwazi ukuthi lokho kutsho ukuthi khona labo abaqhatshileyo kufanele ukuthi abaholde nge-US dollars ngoba ibhajethi yakhe i-US dollars. Okwesithathu okufanele ukuthi sikukhangele-ke ukuthi hhayi eZimbabwe ungakhangela-ke kuba lo hlupho lokuthi uhulumende ubesesehluleka ukuthi alungisise uhlupho lwakhe nabangani bakhe abe-China abayibo abatshona bethatha imali e-US dollar beyihambisa e-China. Wasezama ukuthi afake i-bond note. I-bond note-ke selidale uhlupho olukhulu olokuthi-ke nxa ukhangele ezemkhonomi labantu abasebenzayo abaholayo akula-ke osekuthakazelela lokho okuthiwa i-bond note. I-bond note siphongubanjwa-ke ithakazelelwa yilabo ebabhenefithayo kuhulumende ukuthi bahuquluze-ke imali zabantu ababethengisa impahla zabo ngaphandle kwenu.
Lungalungisiswa njani lolu daba ngokubona kwakho?
Lungalungisiswa-ke ngokuthi-ke kulalabo asebehlale kakhulu kuhulumende ikakhulu aba esisukele labo esuka empini sebephelelwe yimicabango. Ngabe bayafikelwa yibuntu babekwazi ukuthi sebephelelwe yimicabango. That's why kuthiwa khona umuntu angafikisa 65 years kufanele ayephumula. Ungakhangela eZimbabwe uhlupho olukhulu esilalo abantu abasibusayo abayibo abaphambili yibo abalama 65 years and above. Njalo bele 65 years and above uzafica ukuthi bonabo yibo ababusa kusukisela ngo-1980. Umnotho weZimbabwe wawunganeno ngo-1980 sithatha ilizwe ku-UDI. Khathesi sebewuchole bawuchola kodwa lokho bebuya kithi besithi bona-ke bangalungisa lokho abakudingileyo. Eqinisweni ukuthi amaZimbabweans ngokubambana kwawo ngabakunanzelela ukuthi laba abantu i-experience abasinika yona ngeyokubulala asiyokwakha.
umnumzana Abednego Pepe ngomgcini sihlalo webandla le MDCT sixoxela ekobulawayo. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Yigudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe ontanga ngiyalambela nonke kuhlelo lwethu lokuqala lwalonyaka umnyaka ka 2019 happy happy new year. Namhla kuhlelo sise Harare sixoxa lomnumzana uZenzo Nyoni olulunga lenhlanganiso obizwa ngokuthi Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe. Sixoxa mayelana ngezikolo ezikumele zivulwe ngolwesibili. Masambe nikuye siyezwa kunenge. Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo bhuti wami unjani?
Ngiyaphila bhuti kanjani baba?
Hayi siyaphila singakaqala uhlelo vele ngizathi happy happy new year nangu 2019 sifikile sonke amhlophe.
Ah siyabonga sibongela ukuphila nje.
So bhuti wami yini umbono wakho mayelana ngalokho kwenzakalayo eZimbabwe nxa sesixoxisana ngezikolo ezivulwayo?
Okay ngiyabonga mfowethu. Ngingakutsho kakhulu is very pathetic ngoba isituation yelizwe i-state drawing yazi iyagalela ngezinye indlela ezibuhlungu. Kakhulu ngizwela abazali nomphakathi nje kakhulu nalabo abasakhulayo abasathi basezwazana abantwana of which ilizwe lethu kalisasivumeli ukuthi sibe nabantwana ngithi abasakhulayo benze izingane ngoba ngani? Ngoba ungakhangela mfowethu Mike i-situation yelizwe currently isimo simikubi. As we speak singakhangela ukuthi amatitshala mina ngwani ngirepresent organization ye education and unemployment forum of Zimbabwe ngibona angani amatitshala alilungele lokuthi astrike asikhangele ukuthi sithi umbalisi osuka kokulawayo kuzamele agade efundisa eshongokwe uzayithatha ngathi imali compared to his salary yakhe and then isalary ka teacher also khangela naye unezingane emele azihambise esikolweni abantwana omela babhadala esikolweni endle lapho yakhona emfundisweni kumele adle ethile futhi nabantwana abanye ngapha udla sesibuya sesikhangela kakhulu kozomphakathi ezweni sikhangela abazali ungakhangela ama stationery shops amaningi asithenga isa izinto nge foreign currency and it is still a challenge kakhulu kuma parents ukuthi ngona benelise ukuthenga ama requirements wonke esikolo and this situation it will contribute a pass rate kakhulu yama students ukuthi ibe low baza fail amathu ngoba most of the children bazoqhana besiya esikoleni bengalama requirements afanele yenza amabhuku adingakalayo ngapha esifundweni zapha.
Isekelo sombuso siyasho ukuthi uhambe esikolo kusukusela ku grade 1 kufika ku grade 12 noma form 6 kulilungelo lomuntu wonke. Ubona ngani konke lokhu okwenzakalayo kuyathinta na amalungelo abafundi abaku grade 1 kufika ku form 6 njalo kuyini okumele kwenzeke ukuze kube lenguquko?
Iqiniso umfowethu ngesimo esikhona umphakathi kumele utshengisele ukuthi ngikhona awuphathekanga utshengisele ngani ngokuthi mosifethu mbele ama teachers shalile mbele abantwana izikolo manje ivulwa bonke abantwana ngabe kuya ngani as an organization lokho ngeke ngikufihle abantwana beboycott isikole ngoba ifinyisile ukuthi umntwana hambe esikole engalama requirements ngamabhuku ayenele
kodwa Zenzo ukutshengisela kuzabasiza kanjani ngenxa ukuthi nxa sesikhathi seexam sesifikile ukupasa kapasi ngenxa ukuthi akafundanga.
No futhi I think a point of correction ukutshengisela kulilungelo futhi in the constitution ukuya esikolo lakho kulilungelo in the constitution it's our democratic right to protest ukuthi we need education ukuthi ibe suitable for everyone irregardless of the situation the government is responsible so I think it is important ngoba kuyafanana ngathi uhambe esikolo but Mike akula ukupasa ukuze abakhona kumbe because umntwana abanga ama requirements abazali benemithi to raise i foreign currency to buy amabhuku afunakalayo
minyaka yonke ngalesikhathi abazali bayakhalala besithi imali yokuhlawulela imfundo abalayo kodwa uzabona ngesikhathi lapho isikolo sesivulwa umntwana uyahamba esikolweni ubona ngani lokho kuzaphinda kwenzakala na ngolwesibili
obviously njengomzali angezeke uhlale ukubekela umntwana engaya esikolweni ebabut mike we know very much well ukuthi abadala they will struggle ngayonke indlela to make sure umntwana abahamba esikolweni.
Hayi Zenzo ngikuzwile kahle bhuti wami kodwa isikhathi asavumi ukuthi siqhubekele phambili ngalinqoqo lamhla. Siyabonga ngokungena kuhlelo bhuti wami.
Ngiyabonga futhi ngiyabonga futhi Mike thank you so much
baba. Ntsakazo muhle limzwile umnumzana uZenzo Nyoni. sikhangela ukuqhubekela phambili ngodaba lo lokuhlelo lwethu labasakhulayo kuhlelo The Connection lilami uMike Hove ngolwesibili. Uhlelo luzabe luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. Asihlanganeni khona. Hayi ontanga, isikhathi du sesidliwe ngumangoyi olivalisayo enjabulo. Igama lami nguMike Hove, singilishiya ngeke ngisithi libe ngosuku oluhle. Bye bye.
Siyabonga Mike, siqhubeke ngenhlelo zethu singene kolwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silo Gibbs Dube.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
uzulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqoqa ngabantu abazendisayo. Sake sibone uzokuthiwa ke umtakazibani sengaphi ngaphi uzihambele nje sezihlalela le ndoda. Kambe kuvame kanganani konke lokhu? Ukuze sihlaziye lolu daba silonkosikazi Sheila Sibanda, siphinde njalo sibe lo baba uAlbert Ngulube. Akuyiqaliseli indaba nkosikazi Sibanda.
Abantwana ukuze endisa kathesi siphila kwenye iplanet, I think cause abantwana bakathesi ngake ngakhuluma nawe nale into esiyikhulumayo. Ngababuza ukuthi why sebekhetha ukuyazihlalisayo beziyendisa kungazilandelwa amasiko like amasiko ethu ukuthi esintwini kwakuyenzwa njani inkomo yakhona. Abantwana baphendula bathi khona iproblem why besiyaziyendisa is not to say baziyendisa. Abanye bayahlala nabantu okwenzela ukuthi beyazane abantu befundane. Ngoba ukuthathwa ngumuntu lingakayazani esikhathini esinangikho kugcina kusiba la ma-divorce.
Baba Ngulube, unansi indaba.
Ngiyayizwa leyo ndaba uqinisile kodwa umama mayisho kanjalo. Uqinisile la ivumelana lakho lo. Ubona wami baba omama bamanje awufuni ukuthi uhlale la isikhathi esikhulu. Ngoba ungahlala la isikhathi esikhulu labo bamanje angazi ukuthi uyabona sekuthi uyabona. Sesitheni nonke ukuthi umjwayele kakhulu eyithola leyo. So manje kungcono kanti uma ungekho duze kwakhe kuba ngathi kuba isingane yabona baba. Ngasawu mama la esho ukuthi ayisalasti into yamanje.
Ye, so ke nkosikazi Sibanda, pho ke ukuzendisa khonoku siyakubona ukuthi sokuvamile kakhulu. Manje pho kubanjwa njani?
Ukuthi ukuzendisa kulakabili, kulakabili. Kunokuzendisa kokuthi indlala. Yabo. Omunye umuntu ukuyabe kuyindlala yikho seziyendisa. But kube lokuzendisa kokuthi kulokungahloniphi. Yabo abantwana sisabatshela ukuthi kumbe anti abasanaye abantwana isikhathi esiningi sisachithile abantwana sibafundise ukuthi mabe khula kufanele kulandelwe njani kwenziwe njani lakhe njoba ngisisho ngithi abantwana bakathesi bathi ukuyahlala lomuntu ukuthi umuntu uzube mazi ukuthi noma sumletha sezokulobola ngumuntu eliyazanayo umuntu ongaku-abuziyo umuntu onjani liyazane no. Ngoba esikhathini sinye umuntu wayekulobola nje kuthathwa kuphela noma su-abuse wakuba nzima ukuthi ubatshele ukuthi umuntu lo uyanihlupha ngoba umuntu uyalo uyabe sokulobolile. Ukanti-ke ma usumazi umuntu noma sesithi uyalobola uyakhona ukuba misa abadala ukuthi umuntu lo asuye umuntu lo asihambisane.
So-ke uyakhuluma lapha-ke unkosikazi Sibanda baba Ngulube nxa ebeka sibili uthi obabakazi kabasekho lapha emphakathini kunjalo yini?
Hayi ukuthi abasekho baba bakhona kodwa isimo yiso sesiphoxa ukuthi kuze kube njalo ngoba omama nabo yibo sebethuka sebedlala ngakho eyithola leyona kanti usuka wena uyimisele ngomama umama yena ebeseyibonele ukuthi hhayi mhlambe impilo eseyiphila isekho ngcono la ibisiyashiya udlulele phambili uyayithola leyona abanye kusuka yebo kuyikuzendisa abanye kusuka ukuthi basuka sebekwenza ukuthi isimo sekhaya sisuka singabanga kahle babeyithola leyonabebethela yevale leyona kati basuka bephoxwa isimo sekhaya.
Akugqibe khonapho-ke nkosikazi Sibanda.
Ye, mina ngithi esikhathini esiningi thina obaba labo abaxoxe nabantwana babo labafana labantwana abangabafana omama labo sibe lesikhathi labantwana abangamantombazana okwenzela ukuthi umntwana noma ezihambise siyayenda ebekwazi ukuthi umuntu lo kufuze ehambe evela ebazalini kulothole khona kwanamasiko ethi siwalandele ngoba sifuthi kugcina abantwana sebengena kwezinye kwezidakamizwa lani lani ngoba amasiko ethu asisawalandeli sebe siyaziyendisa la kubantu bama-drugs lani lani begijimisa imali.
Ngiyakuzwa baba lokho kushiyoyo ngumama kodwa ngoba vele isimo abantwana bamanje baba ngiyake ngizwe bethi thina obaba yithi efundisa abantwana izinto ezinjengalezo. Abantwana bamanje kakhulu amantombazane abhema wonke la bazenzela ama-drugs yini bazenzela abanye bakufunda esikolweni bese kuthiwa thina obaba yithi sibafundisayo.
Lo ngubaba u-Albert Ngulube ukhona ngale ke kwele South Africa. Siyabonga kakhulu baba Ngulube.
Okay, ngiyabonga nami baba.
Ngithathe leli thuba njalo ukuthi ngibonge unkosikazi Sheila Sibanda ukhona ngale ke eBhilitane.
Hayi, nami ngiyabonga kakhulu.
Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Kangele zinyezi ziyawagcina amasiko wawo. Kangele amanyama bayawagcina amasiko wawo. Owawo senziwe mandu owawo senziwe abadala.
Sibongeke ijaheli dala uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyalamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyabonga baba Nkomo labalaleli lababukeli.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje Nkomo labalaleli lababukeli njoba umnyaka uqalisa ithike sikhumbuzane ngeminyaka le esesiyiphilile lale elandelayo. Sizathola ke ilizwi lethu encwadini yamahubo 90 ivesi lika-4 lelika-12 lapho kufundeka khona kanje. Ngokuba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo selidlulile nanjengomlindo ebusuku verse 12. Sifundise Nkosi ukubala izinsuku zethu sizuze inhliziyo enokuhlakanipha. Leli lizwi ke liyasibonisa ubukhulu bukaNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Lapho ethi ngokuba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho wena muntu kuye injengezolo eselifiphele. Ngenye indlela uNkulunkulu ukhuluma ngokuba umnikazi wesikhathi usibambile esandleni sakhe ulako ukwenza lokafuna ukukwenza ngempilo zethu lanxa thina singananzeleli. Yikho kuvesithele kuthiwa sifundise Nkosi ukubala izinsuku zethu sizuze inhliziyo enokuhlakanipha. Imvama ikuthi nxa njengoba umnyaka uqalisa silezinto eziningi esizibalisayo esithi siza kwenza lokhu nalokhu nalokhu. Yebo kambe kuqondile kunjalo, kodwa ke ngaphezu kwakho konke inhliziyo ehlakaniphileyo iyakwazi ukuthi ibale izinsuku lezo ngokuhlakanipha. Kuthi encwadini yezaga zokuqala ivesi lika-7 umesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha, izikula ziyadelela ukuhlakanipha nokulayo. Ngenye indlela lapha ilizwi lithi nxa sisesaba uNkulunkulu yilabo esichaza kona ukuhlakanipha. Sidanxa sesibala izinsuku zethu sithole inhliziyo yokuhlakanipha. Inhliziyo yokuhlakanipha ngenjani kanti? Inhliziyo elokuhlakanipha ngesaba uNkulunkulu kuqala, eyamukela yazi ukubana isikhathi lako konke okukhona ngaphansi kwelanga kusesandleni sikaJehova. Inhliziyo lokuhlakanipha ngiyenza ukubana umniniyo waleyo nhliziyo labanye bakwazi ukubana bangabantu ababunjwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Xa kule nhliziyo yokuhlakanipha ukuthi kule nhliziyo yobula, eyobula yona le sizwi le encwadini ezaga ethi inhliziyo elobula iyadelela ukulaywa. Abantu abangafuni ukutshelwa ontamolukhuni amahlongandlela abantu abazimisele ungahlalisani kahle labanye abantu abangamesabuye uNkulunkulu abangamhloniphiyo abanye baze bazenze uNkulunkulu baphansi ngobana besithi bahlakaniphile abanye bathemba izinto ezinengezijiyeneyo kodwa uNkulunkulu uthi inhliziyo lokuhlakanipha ibala izinsuku zayo ngonanzelelo ngobana isikhathi leso siphiweyo kayisiso sakho ngesikaNkulunkulu sisesandleni sikaNkulunkulu uyatsho uthi ungaze ubona usithi wena lokhu kude kuyata sikhathi eside yena uNkulunkulu uthi kimi kungumzuzwana nje okunye othi wena lokhu kungumzuzu kuye kungaqhubeka kube yisikhathi eside okusala yikuthi isikhathi sokuphila sisesandleni sikaJehova abaphilayo kabafunde ukubala iminyaka yabo kuze bazuze ukuhlakanipha banxa sebethole ukuhlakanipha bakwazi ukuthi lapha abaya khona xa sebevele bazalwa sekuseduzane ngobana konke esikwenzayo sizakulandisa ngeyinye imini zama ukubana umnyaka 2019 ube umnyaka lapho ozazama khona uzuza inhliziyo yokuhlakanipha ngomqalo kuwesaba uJehova kuzobona izinto zakho zihambela kahle isikhathi esikaJehova uNkulunkulu mesabe konke kuzahamba kahle
kuyiphethe mfundisi
Thixo olungileyo Jehova ninimandla wonke emnini wesikhathi sonke xa siqala umnyaka ka-2019 sinike izinhliziyo ezizabala izinsuku zethu sithole ukuhlakanipha singabi ziyona iziphukuphuku neziwula eziyatholakala zibalisa zisenza izinto ezingalalo uhlonze empilweni zethu lalaba abanye esihlala labo sicela ukubana usinike inhliziyo yokuhlakanipha ngokwesaba wena nxa sesesabe wena okunye konke kuzokulandela ngoJesu Kristu siyakhuleka amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
Ngiyibonga lami njalo ngifisela abantu bakaNkulunkulu umnyaka ka-2019 omuhle.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sele themba libusisekile ngompalo kamfundisi. Junior the big animal ehlabelake kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwa lamhlanje kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili Inhlanganiso yezimtha ithi ababalisi abangamalunga ayo bazakhalala umsebenzi ekuvulweni kwesikolo ngolwesibili. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.